ezikolweni eziningi abantwana bathone behlezi ngoba ababalisi ababuyanga emsebenzini ukuthi laba ababuyileyo bathone behlezi bengasebenzi begalaza ngokuncisa kweholo labo. Ukukhalala umsebenzi kwanamhlanje kuqondane nelanga lokuhola lona elize lingaguqukanga okwengezele ukuthukuthela kwababalisi. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Obed Masaraure, uthi bakhangelele ukuthi inani lababalisi abakhalele umsebenzi lizaqonga kusasa.
The second phase of our job action was a major success today. Only 60% of teachers showed at work.
Now, isahluko sesibili sokukhalala umsebenzi sihambe kahle namhlanje. Inani elingamachumi ayisithupha kuhulu elilodwa, 60% lababalisi kuphela yilo elihambe emsebenzini.
Lokhu kugcizelelwe ngunobhala wale nhlanganiso uMnumzana Fortune Chamela, yena othi iholo lababalisi alisathengi lutho ngoba intengo yezitolo isikhuphukile. Uphinde wathi sokumele uhulumende akhulumisane nenhlanganiso zonke ezimele ababalisi ukuze kuthuthukise impilo zababalisi.
Namhlanje kumhla ku-18 kuqala kwe-strike esiyibize ngababalisi kutshengisela ngokungathabi kwababalisi ngokwenziwa nguhulumende ukuba-ke aflathele angafisi nokuthi akhulumisane lababalisi ngomholo wabo. Umholo wababalisi ulokhe ufakwe emalini ye-RTGS okuyimali esikhathini lutho ngoba intengo zezinto zikhuphuka njalo. Ngalokho-ke ababalisi-ke bathi-ke kusukuphela namuhla kuze kufike lwesihlanu abayi emsebenzini betshengisela befuna imali yabo ngohlobo lwe-United States dollar.
UJamela uqhubeke ethi nxa uhulumende engathathanga inyathelo lokukhulumisana lababalisi kunsuku ezine ezilandelayo, abenhlanganiso zababalisi bazahlala phansi bacebisane ngenyathelo abangalithatha.
Lokhu-ke kuzaba kudanise kakhulu ababalisi ukuthi-ke amalanga la adlule kungabi-ke lokutshengisela ukuthi-ke uhulumende safuna ukuthi axoxisane nababalisi okuthi-ke sokuzathina-ke sihlangane njengenhlanganiso nezinye-ke inhlanganiso zababalisi sibonisane ukuthi singenzani okulandelayo.
Ababalisi bathi loba nje inkokheli Athuz ithe baqalale umsebenzi kwamalanga amane bona balenhloso yokungabuya emsebenzini nxa uhulumende engazange avume ukubaholisa ngedola lemelika. Omunye umbalisi uMnumzana Brighton Ncube ofundisa emaphandleni ukuthi njengababalisi iholo aliseneli ukunakekela imbuli zabo.
Izizathu zethu ezimqoka, sifuna iholo lethu ngama-US dollar. Kwesibili, asisenelisi ukugcina imuli zethu ngoba iholo lethu lisiwa isisindo insuku zonke. Okwesithathu, i-interbank rate abakhuluma ngayo ayisincedi ngoba isilinganiso esisebenzayo ngesomsika omnyama, ikanti naye amabhenki ethu kalawo ama-US dollar. Okwesithathu, asilani lezo mbangazo, silela ilungile lethu njalo sizaqhubeka sibhokoda iminyango kumqhatshi.
Ababalisi bathi uhulumende uyenelisa ukuthi abanikeze iholo abalifunayo ngoba umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube waveza ukuthi uhulumende uyeneliswa ukubuthanisa izigidi ezilikhulu zamadola ngenyanga edluleyo. Imizamo yokukhuluma nomphathintambo wezemfundo uMnumzana Pho Mavima yehlule kanye nomphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube, yena-ke oveze ngenyanga epheleyo ukuba uza kwengezela iholo lezisebenzi kodwa ethi iholo ledwa lemelika angeke alithembise. Ngimele iTJ7 ngiseHarare, nginguGibson Pepe.